sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla lezanu PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa akulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapholisa asebenza lezanu PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapholisa elapho kulabasekeli bezanu PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobuyibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapholisa asetshenziswa yiZanu PF. Lithi abasekeli bezanu PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Sixhume isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya thi ngodaba lokuthi basetshenziswa yiZanu PF kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ubephakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ezanu PF. Lolu suku lunazwa mhlaka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela athi uzulu makhaza. Kodwa iZanu PF ithi yizo ezibulala umnotho. Siqoxelo lwelamalungelo umnomzana Tifa Dube.
Isijezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga ezanuPF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zijeziso. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Africa ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi ibe khona njalo ebuyiselile izwe emuva. Kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Africa nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izijeziso zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke ikutshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani. Akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawa ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika lelebhilithane athi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZANU-PF bayakulandula lokho.
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazogijima ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawubona umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa-ke ama-passengers yibo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli. Iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa iZANU-PF. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ama-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingakhwebelana nawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sicoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kusukela ngoMvulo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele.
Yeah, from mhla ka 25 inyanga yenaleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi Asakhe Film Festival lapho esiyabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurahundi. Iviki siyaphela sizabe sebukise ama documentary amabili esizawakhipha kuleli viki yaqa la i-documentary ezakhitshwa ngoMvulo mhlaka 25 ithi yona One Night in 1985. I-documentary leyi ikhanyela amadoda ayi-11 acatsha esilobela mhlaka 30 January 1985 ethathwa ngababekubutho nge-50 Brigade ngumamasosha ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi. So sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani, kwahamba njani, kuyini abakuzwayo, bacabangela ukuthi baya ngaphi ngoba sekule minyaka efika phose 40 abakaze bebonakale lethuna nje ukuthi abangabe bangcwatshwa lapha, akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngayo. So imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela ngempela abantu laba sebafa.
Abazakhuluma kulumkhosi bona bami njani njalo ngobani?
Ngolesibili sizaba le conference yama academics izikhwica mfundo ke sizaba le conference eyabisebulenjini enikwe i-theme yokuthi Gugurahundi and the culture of violence. So izikhwica mfundo ezijene zizabe zipresenta amaphepha ahambelana le Gugurahundi le culture of violence eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elesihloko esifanayo elithi khona Gugurahundi and the culture of violence elizabe linama chapter phose 9 or 10 UN abhalwe ngabantu abajiyeneyo. Ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University, uProfessor Timothy Scanesia, yena ozakhangela igugurahundi le-Cold War ukuthi kanti indaba amazwe afana laboMelika laboBritain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa. Ngolwesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980. So uzabe presenta iphepha elithi khona The Dissident Story, uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani. UVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangene into ezinjalo. Ngolwesine sizaba lomama uProfessor Joycelyn Alexander, yena ofundisa e-University of Oxford, uzabe khangela njalo iphepha lakhe elithi khona The Dissident's Perspective. Then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982. Abantwana babe bancane ngesikhathi seneso kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani.
Umnumzana Senzele Ntebele ngumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo. Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023, omunye wabakhankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla leZaphu, umnumzana Mthulisi Hanana, uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye. iZaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress ezaqala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo. Sixoxelo Hanana.
Uzananzelela ukuthi uZaphu usezamile kanenge ukumanyana labanye. Siqala khona le maybe kumbe siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMDC Alliance ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange asincedise. Sonke isikhathi uZaphu kazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla.
Iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele?
Umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile. Okwakuqala sifuna ukuba namalunga kaZaphu endaweni ezijeneyo siye phansi ebantwini njengeZaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini, njengoba lo mutsho wethu sitsho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi. Yikho engikhangela ukuthi sizakwenza. Okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uZaphu olabantu abatsha. Esikhathini esiningi kuthiwa uZaphu ngowabantu abadala. Ngifuna ukuphatheka ekwakheni uZaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge. Okwesithathu sifuna uZaphu inkunzi, sifuna inkunzi bhonge, sifuna inkunzi ezasebenza, imele amalungelo abantu, imele abantu, imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo, ngezigodi zabo, ngeziqinti zabo, ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo, abamele izinto ezibakhathazayo, abantu ababakhulumelayo, abantu ababasekelayo, abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke, lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana lilunga leZaphu elidinga ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress ezakwenziwa ngeviki ezayo. Uzancintisana lomnumzana Future Msebele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba wafubembula.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi seKwanda South sezethese amapolisa umlando wokusebenza lamasela atshontsha inkomo. Kuliviki izakhamizi ezedlula ikhulu zitheleke enkambeni yamapolisa eguyu zingasadlanga nkotshana zikhokhelwa yinduna yaso uMarupi lapho ezafika zakhonona ngokuziphatha kwamapolisa. Kubika Walpeti Ncube.
Izakhamizi esilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osokubhahile kulumango njalo zithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Hlanganeni nje kusasa eguyo silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesijule kanzima ngoba sesitrowa amasena amapholisa ama lamasela. Asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yokhona adla lamasela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga usidanke.
Ukusukisela khona bana sithatha umbuso obusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga umnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba siboni ukuthi khona ngombono wethu udlelwane ukukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela ashike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokozo. So kutho kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongena lapho bonke sebelezi mota bonke.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda oyisakhamuzi semanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Asithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangamapholisa abanye ngabasethuli kempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo esilwisana sindawonye lezigebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eguyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo eshanyawugwe ngemva kokutshaya kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo umnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Siwabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Beybridge kuze kuthi Plumtree. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siyaphambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla odede ukuze sifuye phela kusibe lekusasa lethu labantwa bethu bebe lekusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo uma ungela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Uwilson Mtazwa kanye noTafaza Kurimsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasitshiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Uhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mvundla Dube ohlale kwelebhilitane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangu exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 e-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngasenziwa lesifiso sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiqakathekisayo yi-farming.
Kwaba lula yini Madlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens. Ngambona nganiza ukukwanisa. But ngenxa ukuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise. Iproject lay ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000, kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly, ngathi ngisiyakholekta i-check yam from i-abattoir, bangipha $58. So ngase ngilazele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza, ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ufarming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasesihlelweni lonalolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa etshiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami, kuthiwa yibulembe farm ise-Fort Rickson. Khonapho ngilembuzi, ngase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama, but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo, asiqalise ama-project embuzi, ziyavuma. Kulama-opportunities e-export, thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa beqatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi ngamathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama, I think omama yikuthi silesineke, mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba ungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry, njengakhona ukhanisa sikwazi kwesiye siyokwenkomo by collaborating, coming together, asisebenzeni. Kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengena engqiniwa, abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, ibambananini labantu abanamaplazi abanamakhaya abanamaplot, kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-project, sisebenza ndawonye. Thina vele yikho esikwenzayo, sisebenza njalo. Lami ngibambana labanye omama, akhona ama-projects engiwenza ngedwa, but amanye ama-projects ngiwenza labanye omama. Siyenza inkomo, ngilayo ibhizinesi yembuzi engiyenza labanye abantu, ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesinye isikhathi ukuthi usukumise ibhizinesi ezaba ne-impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebeleland. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye, sibambana nini ukubana sithuthukise isizwe sasemathebeleland, and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile-Facebook page ye-farm, kuthiwa yibulembe farm. So bengasetha ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe, umnumzana Dinizulu Macaphulana. Sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo babo Gandhi ngiyabingelela.
Ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazo.
Okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje. Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa. Bese saba ukunqotshwa, bese saba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo. Bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo. Lakho kuthelele uvalo, kwafaka uqhuqho, kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi, kwabanzima lokuthi baphike, kwabanzima lokuthi bale, kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho. Kwasokufaka uqhuqho, kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe. Libusa linjalo libusa ngobugwelegwele, ngobumenemene lobuqili.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kweZimbabwe. Lokuthi abalutshontsha ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani, abejoko izek bencedisana lamasosha, lamapolisa, lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi, ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhana sokwenza impilo ibe nzima, lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo, ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ngani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya?
Sikhuluma ngohlangothi lweMathebeleleni. Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano, ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebeleleni, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esikhalangeni, bengabe esiTongeni, bengabe esiNambiyeni. Lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziyazigaba baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa bayaphambili. Njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobunengi. Kungezelela uhlupho ke, kungezelela ukwesaba, kungezelela uqhuqho kuZANU PF lomphathi wayo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba. Kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF, amkhulele umnangagwa. Kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwaZANU PF okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZANU PF, ngoba ama-factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela be-news walks asebesithi umnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa, emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023. Yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu, kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likaMgabe ayebekwe Heroes Acre, kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident, kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla. Konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba.
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili.
EMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda South zithi amapholisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30 na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.